Siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlaka 28 Nhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Umhlangelo ukuthi abele suthi Ben bona benzani. Umi imeeting nansi lapha iseGaborone, uPresident Khama ukhona, uZuma ukhona, uRamaphosa ukhona la. Kwakumele ukuthi abafuna ukuthi izinto eZimbabwe ziguquke. They were supposed to be buya lapha lama petition abo khona phesa njengokwenziwe ngabantu belesuthu.
Umhlangano weSADC Troika owenzelwa eBotswana lamhlanje awuzange uthinte udaba lweZimbabwe lanxa ezinye izizalane zalelo lizwe eziseBhilitane zethule izikhalazo zensolo yazo ngombutho weZANU-PF.
Lokhu kuphume emhlanganweni weZaphu owenzelwe eAvoca ngempelaviki. Emele umongameli weZaphu, uMnumzana Isaac Mlala, uChairman weNational People's Council.
Ibandla leZaphu lisola umongameli Robert Mugabe ngenkulumo yakhe yokwethusela abalwa impi yenkululeko esithi uzabenza ukwenza abehlelwa ngumbhuqazwe wegugurawundi. Izizalane zeZimbabwe zibuthana eSouth Africa zihlela amaqhinga okuphikisana lomthetho kahulumende wenqabela ukungena kwempahla ezithengwe phandle kwelizwe osamisiwe okwamanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano weSADC Troika owenzelwe eBohaviron kweleBotswana lamhla awuzange uluthinte udaba lweZimbabwe lanxa ezinye izizalane zalelo lizwe eziseBhilitane zicele umongameli Ian Khama weBotswana onguye umgcinisihlalo wale inhlanganiso ukuthi akhangele izikhalazo zensolo yazo. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seHaveron eBotswana.
Umongameli Robert Mugabe ubekhona emhlanganweni walamhlanje eSADC Double Troika wenzelwe eHaveron, kodwa udaba lweZimbabwe aluzange luke luphathwe. Kwaba lokutshengisela eLondon ngenyanga edluleyo ngabenhlanganiso yeZimbabwe Vigil becela umongameli Ian Khama njengomgcinisihlalo weSADC ukuthi akhangele udaba lweZimbabwe. Kuzikhalazo zabo bakhala ngomumo womnotho okutshengiswa kwehluleka kwahulumente ukubhadala esebenza iholo ngesikhathi kanye lokuswelakala kwemali emabhanga, njalo bathi kulokisaba lokuthi kuzaqonga udlakela ngesikhathi iZimbabwe ekhandele ukhetho luka-2008. Kodwa lunga awe Double Troika agoqela eBotswana, Zambia, Tanzania, Swaziland, Mozambique kanye neSouth Africa abazange balokothe bathinte udaba lweZimbabwe. Umhlangano le ubizwe ngesiphangisaphangi ukuze kuhlaziwe okwenzakala kwelelo sotho lokho kwabulawa ikhokhela ibutho uMnumzana Mamparankwe Mahau nyakenye. Abanye abeZimbabwe abafana loMnumzana Brighton Ndlovu abade besendaweni yomhlangano weSADC bathi kube kunethuba elikhuthiweyo ukuthi labo abaseBotswana batshengise ukukhathazeka ngesimo seZimbabwe, hashi ukulindela labo abasekudeni njengeBhilitane.
Well, ukujengisa ukuthi ukuya eLondon, ukuya embassy yeBotswana eLondon, usithi wena ucela ukuthi kunikwe uPresident Khama weBotswana ipetition eZimbabwe. Khangela ukuthi abele suthi Ben bona benzani. Umi imeeting nansi lapha iseGaborone, uPresident Khama ukhona, uZuma ukhona, uRamaphosa ukhona la. Kwakumele ukuthi abafuna ukuthi izinto eZimbabwe ziguquke. They were supposed to be buya lapha lama petition abo khona phesa njengokwenziwe ngabantu belesuthu.
Kulombono njalo ukuthi abeZimbabwe abafuqi ngamandla uma indaba zabo zingena kuSADC. UNdlovu uthi iLesotho ifuqa ngamandla okuvezwa ngokubona ngitsho la ngumfelokazi kaBrigade Mahau kanye labanye abakhathazekileyo bebuya bezolinda ngaphandle kwendawo yomhlangano weSADC.
Thisa umhlangano lo weLesotho ugcwele ama opposition parties aweLesotho, ugcwele ama rights and advocates groups. All of them are making sure ukuthi iagenda yabo iyalalelwa, it's put on the agenda. And bona ukuthi iZimbabwe labantu abafuna ukuthi kube le real change eZimbabwe kumele bebuye lapha labo. Ama meetings labo bengawakhuthi, bebuye be make sure ukuthi izinto zabo ziyafakwa on the agenda, zikhangelwe and zilungisiswe.
Umgabe yena ufike ucineni kulomhlangano ngemva kokuba ehle indiza mchina izolo ntambama evela eHarare. Ukhanye ekhathele uhambeni kakhe, kodwa uchayo lokukhwelo okwedlula abanye umongameli ngesikhathi efika endaweni ebekusenzelwa khona umhlangano. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabonga leBotswana.
Ibandla eliphikisayo leZaphu lethule insolo yalo ngamazwi alukhuni kumongameli Robert Mugabe kulandela inkulumo yakhe yokwethusela abalwa impi yenkululeko esithi uzabenza akwenza abehlelwa ngumbhuqazwe wegugurawundi. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wezaphu owenzelwe eAvoca ngempela viki. Emele umongameli wezaphu umnumzana Isaac Mlala uchalimani weNational People's Council kuzaphu ubale amazwi kaDabengwa echaza ngokubulawa kwabantu ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi ethi akumangalisi uma engakwenza.
Kona ngubani ozabusa yena esesukile uzadila la ngendlela wadilalayo ngali ngama-dizendala ngama-1980 liyakhumbula ngeGugurahundi hhayi lina ngeke silitshele.
UDabengwa uveze ukuba ibandla lakhe lilakho ukusebenzelana lamanye amabandla kukhetho luka-2018 ukuze umbuso wezabelo uye ebantwini kukhitshwe umgabe osebuse ngocuku ofuna ukusebenzisa ama-bond notes lokubusa ngokwethusela.
Izaphu ilokhu ikhulumisana lamanye amaphathi ibonisaneni ukuthi wona nxa singasebenza ndawonye kungahamba njani. Hhayi abaningi bazimiseli siyajiyana lapha nalapha nalapha ukutho ukuthi engxenye kuzaphumelela kungcono kulokumba wedwa uqondanele Zambia.
Kuthi unkosikazi Margaret Sibanda osuka kohlatshwayo uthi bayadubeka phansi kombuso kaMgabe.
Sithwele nzima empilweni ngezinto ezingasihambeli kuhle. Izikolo ziyadura, siyaswela izimali zokubhadalela abantwana. Asila amabhizinisi esingawenza ukuthi sizincedise lathi empilweni yethu, sincede imuli yethu. Siyalamba, siyadubeka amanzi, izikotsho kazikho. Sihamba umango omude sidinga amanzi.
Insiza yindawo enothenge litshe eliligugu elegolide kodwa abantu bale indawo bathi sekwabuya abantu bokuza kogodlwayo bathatha umhlabathi lendawo ezilaleli litshe bona abasabalwa njalo bafuna umbuso wezabelo okusisekelo esitsha selizwe. Ngimele iStudio 7 iseAvoca eInsiza ngingunompumelelo Moyo.
Amakhansela eMzingwane esigabeni seMathabeleland South alobelane isivumelwano kwezokukhulumisana loZulu kunkulumo ekhuthaza ukusebenzelana okumgceke okuninga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakale kweminye imihlangano yemfundiso eqhutshwa elizweni eqoqwe ngabenhlanganiso eye-Elections Resource Center ngenhloso yokusungula ukuxoxisana okumgceke phakathi kwenkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo loZulu sikhathi sonke osanda kwenzelwa khona esigabeni seMzingwane. Alusayine ngenjabulo lolugwalo amakhansela okubalisa oweChabandaba Village kuward 6 emangweni weMzingwane unkosikazi Hillicent Khumalo.
Kuyinto enhle kakhulu ekuthuthukiseni isigaba lempilo zabantu. Hayi kuzasinceda kakhulu, kuzasivula imbono lokwazi ukusebenza lokuzikhuthaza njengabantu nje lokuphilisana kuhle labakhokheli abayibe esilabo.
Omunye wala makhansela umnumzana Elijah Nkala weward 5 yena usincome kakhulu lesi sivumelwano wabonga uZulu weMzingwane ngokuza lalo mcabango.
I-document in the community iyavula abantu amehlo lengqondo bazi ukuthi bangobani, baziswe besiba free uku-approach o-council, ukusebenza labo council abazi ama-rights abo.
Ebekhona amanye ama-council avele kwezinye izigaba okubalisa umnumzana Stanley Mahlangu ka-ward 25 esilobela othi kungumbono azabuya bonisana ngawo lenkokheli yalapho avela khona.
Inkulumo liyane siyisayinileyo liyana ngibona ngani iyinkulumo enhle eletha ubudlelwano obuqinileyo, kungakhathalekile ukuthi ulombala bani, kungakhathalekile ukuthi ungena iphisonto, kodwa ke kukhona ukuthi ngizwe lami ungizwe then bese sisenza. Yikho ngikubone kufanele ukuthi le kufanele sikusayine ukwenzela ukuthi lami engithole ngapha esigodini mangiye kubonisa abakithi. Lamasabhuku kumele abekwazi ukuthi kusetshenzwa ndawonye njalo umuntu akufanele abe namajakhethi amaningi.
Abe-ERC bathi leli linyathelo lakuqala embalini yobudlelwano phakathi kwenkokheli yezigaba loZulu elizakwenza kube lokuxoxisana lokubonisana kwezentuthuko okumele ilandelwe kulezo ndawo ezigabeni ezehlukeneyo. Ngimele Studio 7 ngisemzingwane ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu zibuthene eJohannesburg ngempela viki zihlela amaqhinga atshiyeneyo okuphikisana lomthetho kahulumende owenqabela ukungena kwempahla ezithile ezithengwe phandle kwelizwe osamisiwe okwamanje. AbeZimbabwe laba bavumelane amanyathelo atshiyeneyo agoqela ukuyatshengisela emngceleni weBeitbridge. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho esiphaloludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bezithukuthele zikanunwabo izalwane zeZimbabwe ebezikulumhlangano eJubet Park eGoli ngempela viki. Abebebuthene laba ababalisa abantu makhaza labenhlanganiso ezehlukeneyo bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubamba ngamandla uhulumende ukuthi esule imigoqo asanda kuyifaka enqabela ukungena kwempahla elizweni. Omunye wabaqoqela umhlangano umnumzana Sebenzani Mqolo odabuka eKhezi uthi sebevumelene ukuthi ngeke bagoqa izandla isizwe sibulawa.
Into esicasula kakhulu ukuthi ke ingabheka umkhonomo waseZimbabwe okwamanje ke uwehlile kakhulu, ikhona izinto eziningi esingakwazi ukuthi sizithole, especially nezulu alisani kahle njengasekuqaleni. So into ezinjengezokudla eqinisweni bese sithembele kuzo ukuthi sizithole lapha eSouth Africa.
Uthi kuvunyelwene ukuthi kuqalwe ngokuthi kusiwe lezi zikhalazo emaofisini omele kahulumende kuleli lasemngceleni kungakathathwa amanyathelo abanzi.
Kuningi esisazokwenza, kuningi esisazokhuluma ngakho, kodwa safuna ukuqala ngalolu daba lwaseboda. Okuvunyelwane siyisizwe ukuthi ke kuqalwe embassy kuyetshela i-government uhulumeni waseZimbabwe ukuthi ke enough is enough.
Yasinye sizalwane seZimbabwe unkosazana Nombeko Khahlela uthi kusegcekeni kibo ukuthi uhulumende ufuna abantu balambe ukuze benze lokhu akufunayo.
Elizweni laseZimbabwe kunendlala, kunendlala kunjalo ukuthi sisuse ukudla ngapha kusiya le akusavumelekanga. Manje sikwazi ukuthi senze njani ngoba abadala bethu balambile bafuna ukudla, nathi ngapha sizama ukuthi sibaphathise ngokuthi sibathumelele ukudla, ukudla sokuvalwe ebhodi. Lathi ngapha siphanda nzima, so sincindezelekile kakhulu.
Uthi ke ngeke bathule nje umongameli welizwe etshengisa ukungazwelani lozulu.
Njengomuntu ozeleyo nesihlelo nabantwana uzwa njani yena kuye mabakha abantwana belala bengadlanga, mathina abazali bethu bengadlanga nathi singadli lapha sihlupheka ngoba thina ngeke sidle abazali bethu belambile. So into eyenzakala ukuthi siyakhala kuye uhulumeni ukuthi akayenze indlela yokuthi bathole ukudla ekhaya.
Esikhulumeni sebandla lephama umnumzana Cosmas Ncube yena uthi lezi zibonelo zikahulumende osebhidlikile.
Ye uhulumende desperate akasekho, ngathi uhulumende akasekho, so sezama ukuvala ngapha kudilika ngapha kupetsha ngapha kudilika ngapha, so uhulumende akasekho, so sikumela abantu nje bamfuqa uhulumende wazibumbela uhulumende wabo kwayena umgabi la amshuwe kalali la khona lebona abantu bezwana abalali lapha khona.
Umnumzana Mpilo Moyo odabuka elupane uthi buwenze bahlele amaqhinga aphikisana lohulumende ngalolu daba yikuthi nxa bengasalulungisanga lolu daba izihlobo zabo ziza kufa ngendlala, kanti lentuthuko abesebeyiqalile iza kumampo.
Ekhaya le namanje sisabula ngomuntu okuncitha ukudla, ungumuntu okubulalayo vele kusho ukuthi ubule actually. Ngisho ukuthiwa siyashaywa, kodwa-ke manje isikhathi sokuthi manje sihlangane silwele ingane zethu kusasa lazo, sizokwazi ukuthola imfundo, zikuthola ukudla, sibe nendawo yethu lathi sizokwazi ukuthi siyazi ukuthi sikhululekile.
Njengoba nje eZimbabwe iningi labantu bengasasebenzi, ingcitshi kwezombusazwe zithi lo mthetho wenqabela ukungena kwempahla elizweni uzadala ukuhlupheka okukhulu kuningi labantu abesebevele bephila ngokuyathenga impahla phandle kwelizwe bezothengisa. Mele Studio 7 eJohannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lokhu sikudaba olufanayo lanxa uZulu ethukuthele ngomthetho ozakwalisa ukungeniswa kwempahla ezithengwa kwamanye amazwe enhlanganiso ekhuthaza ukuthengwa kwempahla elungiswe eZimbabwe eBuy Zimbabwe campaign ithi umthetho lo uzaphathisa umnotho welizwe. Lo mthetho omisiwe kwamanje ngemva kokutshengisela ukwenziwa emngceleni weBuyte Bridge kumaviki amabili adluleyo. Kodwa umphathi ntambo ezokuthengisela namnumzana Joy Bima utshele iStudio 7 namhla ukuba lo mthetho uzaqala njalo ukusetshenziswa ekupheleni kwenyanga yonale. Umkhokheli weBuy Zimbabwe campaign omnumzana Munyaratsi Wengwere utshele iStudio 7 ukuthi umthetho lo awenqabeli uZulu ukuthenga impahla engatholakala eZimbabwe kodwa uthi ulakho ukuthenga impahla nxa ungadinga ilayisensi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Bulisani Ncube othi ukudinga ilayisensi umuntu efuna ukuthenga amafutha okupheka kufana lokumalisa ukuthenga amafutha akhona.
But as long as kuyukuthi unsetsha uzungisetshele esikhwameni sami engisithweleyo ngihamba ngenyawo kumbe ngisebhasini iban.
Ya, bacho njalo.
Kodwa ngaletha amagonyeti, ngaletha inkalakatha yeroli, ye, kuyezwakala. Kabe hlukanise bangathi ubuya okulingene imuli, aba separate, but hayi. Nangu umuntu uthwele ama cooking oil amabili, uthwele ama creamer amabili, uthwele ipolish yecathulo ezimbili, okukhanya kuhle mhlophe ukuthi lokhu ngokwemuli yakhe, ngabhadali. Ngoba ungeke uyedinga i-import license yokuthi uzathi ngingahamba kanye kubo kabili ngenyanga ngiphume elizweni yebuya lezinto lezi ayenze import license. Kodwa nxa kuyukuthi ngumuntu wesitolo kumbe umuntu lebhizinisi yakhe whether yi-informal kumbe yi-so-formal obuya ekuthwele yesehlukanisa but nxa kuyingowonke muntu hhayi isimenemene iqiniswe ukuthi kubhaniwe.
Bathi bona kungaphathisa ikakhulu labo abayenza izinto elizweni, ukubona njani?
Baphi lokho nje kukuba kwabantu abaswela abakwenzayo kathi yiwaphi amakhampani lawo okungawaphathisa. Angithi phela umuntu othi hayi ngiphathisa amakhampani uyabekwa shot hayi ikhampani liyana laliyana nxa ingakwanisa ukuthi yenze izinto lezi zizakwanda bathi kazikho ayi awakho lawo makhampani enza lezo zinto abathi bazibanile.
Okokuthi ngenye indlela nxa ukhangele wena labo aba esingathi bayenza izinto elizweni balutshwana ukuthi vele akusoze kubaphathise.
Hayi okokuqala vele ungabuyela ukhangele kuhle umhlobo ngithi ungakhuluma njengento njenge cooking oil. Mangaka amakhampani enza ama cooking oil ungakhuluma ngawo. Ungakhuluma ngo National Foods, ungakhuluma ngo United Refineries, ungakhuluma nge olive industries. Laba manje mancane vele afuze kuye ndawo. Endi ungaqalisa ukubhana ukuthi ingene oza kwenza kawubancedi ungabancedi wona amakhampani kodwa awuncedi ama-consumers ngoba bazakhweza iprice okakathesi bekuncedisa ukuthi iprice layo ibe phansi ebantwini abathengayo.
Manje nxa sikhangele yona leyi imizamo kahulumende singathi yenzwe kulezombusazwe yini singathi yi-politics phakathi kumbe ngabantu abangacabanganga kahle?
Hayi ngabantu asebecitshelwe ukuthola usithi kule politics phakathi kwakhona hayi ngamanga sebecitshelwe abantu laba vele abasakwazi abami abakwenzayo kuphela nje osomele nje ukuthi bajiye umbuso.
Ubona ungani umnotho welizwe kungawuphazamisa njani esingathi ngesilungu i-effect?
Okokuqala ngithi kuyaphazamisa ngoba sokusiya kutsho ukuthi lezo mpahla esezibhaniwe sezizashoda elizweni. Lapho ezizabe sezitholakala khona ziyabe sezidula abantu bangasenelisi ukuzithola. Ngaleyo ndlela kuvele kuyabe kuphambanisa inhlala kahle kaZulu.
Lo-ke ngumnumzana Bulisani Ncube ingcwethi kwezomnotho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lamhlanje inhloko kahulumende eBritane umnumzana David Cameron uyebonana lenkokheli yamazwe aweYurophu okwakuqala ngemva kokuvota kukaZulu welizwe lakhe ngereferendum efuna baphume kumanyano weEuropean Union. Umthethwandaba waphezulu wakwele South Africa ubikwa unqume ukuba umongameli Jacob Zuma kumele ahlawule ingxenye yesigidi samadola i-$500,000 yemali ayithathayo esebenzisa ukwakha umuzi wakhe enkandla. Ukubonakala kumnotho lokusilela kwemisebenzi sokubangele ukuthi abasakhulayo basuke ngobuningi bangene ezitaladeni kumbe enkundleni zebulenjini bekhonona ngombuso weZANU-PF kanye lobusela abathi benziwa iziphathamandla zikahulumende. Abasakhulayo abaphansi komanyana weTajamuka sebehlala betshengisela ikakhulu eHarare lakobulawayo bekhonona ngendaba ezijiyeneyo zigoqela ukusilela kwemisebenzi kanye lokuhlala kukamnumzana Phelekezela Mphoko ehoteleni okwesikhathi eside. Abanye abaphansi komkhankaso weThis Flag labo bahlezi betshengisela ebulenjini beveza insolo yabo ngombuso kamongameli Mugabe. Njengokwethembisa kwethu izolo, lamhla siqhubeka ngengxoxo yethu lo dokotela echasisa ngomkhuhlane wemvukuzane i-cancer. Umkhuhlane lo ube ludaba egudwini ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai eveze izolo ukuthi ubanjwe imvukuzane yethumbu elikhulu i-colon cancer. Nantu ke udaba siluphiwa nguNtungamile Inkomo exoxa lo dokotela Joshua Sibanda.
Ye impawu ziningi kakhulu. Ngingaqala nje ngithi kulento okuthiwa khona i-screening program singakaze siye empawini, okungathi thina odokotela abakwenzayo ukuthi basheshe bebe behlola umuntu beyilindile i-cancer. Umuntu naye engadlula iminyaka ewu-50 noma ubaba kumbe umama, kuqakathekile ukuthi nxa kungatshintsha injwayelo yokuya kwakhe ngaphandle ngase-toilet, sithi kumbe aqala ukuthulula ukuhuda, kumbe aqala ukuthi xa esiye e-toilet akhululeki kahle okuthiwa ngesilungu i-constipation, kungaba lo tshintsho nje lalokhu akujwayeleyo, kube mhlawumbe idoti ibuya ingamanzi, kuyabe kufanele ukuthi ayobona udoktor amenze into okuthiwa i-colonoscopy, amfake umtshini oyikhamera obuka ithumbu ucheck ukuthi akula umbe kambe ngabe into esivelile. Ideally kufanele ukuthi ngabe kwenzakala kanjalo, kodwa njengoba nje asilazo zonke i-facilities zona lezo endaweni yonke. Impawu eziqakathekileyo zihlanganisa ukuthulula okungapheliyo kumbe ukuhuda okungapheliyo, ne-constipation ukuvaleka umuntu ukuthi nxa eye e-toilet akakhona ukukhululeka kuhle, nokuthi nxa umuntu eya e-toilet athole ukuthi kuba negazi ehlangana nedoti le ephumayo, mhlawumbe uthole kube nama-tons egazi okuphuma igazi lona straight, or uthole ukuthi sometimes ngesinye isikhathi umuntu uphelelwa umzimba uyehla, uphelela umzimba even esidla kahle kodwa umzimba uya ngokwehla.
Obaba labo mama dokotela abahlezi emakhaya abahlezi ezindlini bengakwazi isimo sempila kahle yabo, ungabaxwayisa ngapha manje
ukukhiphela impawu lezo? Umuntu engabona nje na kufanele ukuthi aye toilet ayokhululeka kube mzima ungajwayeleki, kufanele ukuthi ayobona udokotela yena uzomhlola, ebethi nase emhlolile amxwayise. And then ezinye impawu engizishileyo ezaleyi i-cancer ukuthiwa i-prostate yabo baba ezimba ukuchama, impawu oluphawu oluqakathekileyo ukuthi umuntu uyehluleka ukuchama nje, uyabuphisiwe kodwa na uthi uyangena etoilet umchamo uphumi, isinye somchamo sigcwala umchamo kuze kube buhlungu ukuthi lesisu siyakhukhumala, lokho kuyisayini yokuthi kufanele uyehlola i-prostate.
Lo-ke ngumnumzana Joshua Simanda udokotela sixoxelaye ecingweni ese-South Africa.
Wini bibawa silale mawini
Kuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamhla sihlolisisa ukusezindlini zabachadileyo lapha umakhala ekhukhwini osehlupha okwamagama. Kambe ungachiyela omunye wakho umakhala ekhukhwini abone okuthunyelwa ngabangani lezihlobo. Sike salibuza umbuzo lo ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook lapho abaningi abathe khona balakho ukuthiyela umakhala ekhukhwini abanye babo. Kodwa ke bakhona abathi ngeke kwenzakala lokhu ngoba umakhala ekhukhwini ngababo, njalo umthethwandaba usanda nquma ukuba akumelanga abachadileyo balunguzelane omakhala ekhukhwini. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube uxoxe lo nkosikazi Consilia Mlalazi ongukansila kobulawayo lomfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso ye-Christian Alliance.
Mina ngokubona kwami okwenza ukuthi kungabi lo muntu ovuma, ungabona phakathi kwendlu kulo muntu ongafuni ukubeka phansi ifoni yakhe. Kuyabe kukhona akwenzayo kumbe kulenye into ayifihlayo efonini. Ngingathi mina uyabe le nto ayifihlayo. Ngamafitshane ngingathi uyabe engathembekanga lo muntu.
Ye, mfundisi, uyibona njani indaba le?
Nxa umuntu ethembekile akumelanga kube lohlubo lokuthi uthiyele omunye wakho umakhalekhukhwini ngenxa yokuthi awulamfihlo okumele ube layo umkakho engabikwazi lutho, engabikwazi abantu abazakufonela kumbe wesabe ukuthi kungabona-ke omunye umuntu engimele ngiwavuka ingxabano ngapha ngikhaya ukuthi uyabe vele lawe ungethembekanga. Kumele ukuthi kwane ukuthi kushiyele inkosikazi wakho omunye wakho uma ungathathi isazimtela ukuthatha ukuthi ekwanise ukubona ama-message akho ekwanise ukubamukela ngomakhalekhukhwini wakho.
Ye, khonokhu-ke inkosikazi Mlalazi akungeke kwabhidlisa izimuli yini nxa ukuthi usumjiyele wasebona akubonayo khonapho?
Kuyabhidliza, yikho phela ngisithi mina ukungathembeki yikho okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi ifoni zibe kwetafuleni. Ngobani uyabe ukwazi ukuthi phakathi kwefoni lapha kule zinto eziyakwenza omunye inhliziyo yakhe ibe buhlungu? Kodwa lubana kungekho, mina kangiboni inkinga ngokuyibeka nje etafuleni ifoni.
Kodwa ungayibeka-ke kube zokungena ongayisikho-ke kuthiwani pho?
Kuvela ngaphi okungayisikho? Yikho phela ukungathembakali. Kakusikho yini ukungathembakali? Ngoba ifoni, yebo ifoni kayimelanga sehlukanelayo ngumngani wethu osiphathisa ezintweni zonke ekukhulumeni kuba lula. Kodwa ifu usendlini kumbe nje nxa ungayilibala, angiboni ukuthi ungaze wehle umthovu uthi sengithi ifoni kungalanto eqakathekileyo obuvele ukuyikuthi uzakhontakta ngayo ngefoni. Iyalibaleka nje abasele ngekhaya baphendule, hathi ubaba uphumile kumbe hathi umama uphumile, singathatha imeseji yini, hhayi ngizabuya ngiyifone back. Akusikhathazi lutho lokho.
Baba mfundisi, kule zinye yini izikhathi eligcina lilamula khonokhu okwenziwa ngamafoni lokho? Ukuthi kuyangena phela umlayezelo ongasisuwo abantu begcine bebuya kini khonapho?
Khona ikakhulu ngasicikisa abantu asebethadile vele singajayela ukwasele yokukhala ukuthi akumelanga ngibe bemfihle inkosikazi wakhaa ngase uzake yazi ubhize ukuthi ngamfihlela-ke sesiwasibone ngesikhathi esiningi ikakhulu le makhala ekhukhwini okuwa yi-WhatsApp kuyasiza kakhulu kuyangitelale imlimimo umuntu ekhumba lomunye umuntu ngelindlela kumbe omunye umuntu umama kumbe ubaba athumezele omunye khonapho uyabe ethadile umfane ongayeseni umuntu amcalangele kumbe indlela akhuluma naye ngayo yenze umkakhe ukuthi agcine sithi kambe umuntu lo ngubani okhuluma ngayo kanje and silokuthi sigcina silamula kakhulu abantu sebefile.
Sivale-ke ingxoxo yethu yalamhlanje, ungathini ngamafitshane inkosikazi Mlalazi?
Kuhle ukwethembana phakathi kwezimuli ngoba kakudali kucabana, kodwa nxa njengoba ubaba ikhuluma ukuthi kuyafakwa imifanekiso eyinye engacaci ukuthi iyabe isime njani, kuyahlukuluza ingaphakathi. Ngoba lawe uyabe ususithi lo muntu kutho ukuthi kukhona into ayenzayo sibili.
Lo-ke ngunkosikazi Consilia Mlalazi, ongukhansila wakoBulawayo, obexoxa endaweni lomfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso ye-Christian Alliance. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umhlangano we-SADC Troika owenzelwe eBotswana lamhla awuzange uthinte udaba lweZimbabwe. Ibandla lezaphu lisola umongameli Robert Mugabe ngenkulumo yakhe eyokwethusela abalwa impi yenkululeko. Izizalwane zeZimbabwe ezibuthana eSouth Africa zihlela amaqhinga okuphikisana lomthetho kahulumende owenqabela ukungena kwempahla elizweni. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngilichiya ku-Studio 7 Live Talk, igama ngu-Chris Gande, lilale.